Ekuseni ngithe uma ngisebhavini ngisageza ngezwa abantwana bethu kula abantu bemzini magogo abalidingayo ngathi orahle batshe ukuthi ngisageza ngiyabuya khathesi ngageza ngaze ngaqeda ekuphumeni kwami kugeza ngathola kulabantu abangu-6 phakathi kwekhaya 1 ngubabunyathi uthi ungu-chairman wezanu ewathi ku-ward 16 elo sebhu kwethu owe-village 23 uyinani ncube kulo baba usebhu kwe-village 25 uthi u-richman moyo uthi ungu-chairperson kuprovensi yezanu p f belabomama abangukulomama oyi-1 okhulileyo lo ntombazana we-youth lo mfana we-youth ufikeni kwabo ekhaya sebefikile ekhaya ngabe ngakhulumisana labo kwathi ubaba unyathi wathi khona ngabantu bezanu PF laba ahamba labo balande mina bazoxoxisana lami wayesenikeza omunye umama yena lo wathi behamba laye umama sibilo sekhulile umama lwana wathi bathunywe unguhulumende ukuthi bebuye ekhaya lami ekufikeni kwabo ekhaya lami bathi khona njengoba mina ngikhanya ngingumuntu we-CCC so akumelanga ngihlale kulwana umuzi endlezi kiwo ngenxa ukuthi laphana kwahlaliswa abantu bezanu so mina kumele ngiphume laphana mbona ukuthi ngiza kuyahlala ngapi okungela zanu khona lapho engizazilawula khona ngenze ngikufunayo njengalokho ngingumabhalani kasebhuku we-village 23 bathi bafuna amabhuku ngathatha amabhuku ngabaqhubeza amabhuku embhalala yakhe wamaminithi ngingumabhalani kasebhuku so amabhuku mbanikezile so ngabatshela ukuthi hayi anything ezayenzakala lapho ekhaya babanyathi inzabuza wena ngoba nihlala ngingedwa ngimfele ukazani laba bekhaya hlezi labazukulu bancane so anything impilo yami sisengozini loba nihlezi phakathi kwekhaya ngisaba from today angikwazi ukuthi ngizathutha ngiyehlalanga ngenxa ukuthi bangilande bengu-6 so kunilanda kwabo mina kangikwazi ngoba bathethe ibizo lami ngabanika ibizo lami bathi ngibona ukuthi ngimanga yikho khona lokho angazi ngicela uncedo ukuthi lingangincedisa yini ukuthi into enje ngiyiphathe ngithini njalo futhi into engiyesaba kakhulu yikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacatshayo empandeni wayengwelunga leleli ele-MDC Alliance kusase-MDC Alliance wacatsha babuya abantu bezani bazomthatha ekhaya befika bexoxisana laye bethi phuma usiphelekezele uyaphenduka lapha waphuma kwahle kwaba yikuhamba kuzokuyelalamuhla so lami sendihlezi ngisevalweni ngoba bengangilanda bezongithatha ngendlela abangenele ngakhona ngubaba u-richman we-25 ngusebhuku khona ngale lo nyathi we-village 23 umofati nyathi ohlale e-village 23 yibo bona labo abantu abalenkinga abayazi ngempilo yami laphana ekhaya ukuthi ngihlala njani kuhamba so laba abanye kabakwazi ngempilo yami kodwa laba abayi-2 bayazi ngingacatsha anytime.